o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa ikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela zikamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha.
Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi, yizinto upresident Nelson Chamisa alokhe busy ekhuluma ngazo ukuthi hayibo kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe lethe ukuthula nengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho.
Ibandla le-MDC liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 kuNcwabakazi lisola impumela yekhomishini kaMohlante. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association lamhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso yenziwa ikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela lukamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha abaningi balimala ngemva kokudutshulwa ngamasotsha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula le report emahofisini akhe eMunumutapa building lamhla, Mnangagwa uveze ukuba leyo commission eyayikhokhelwa ngowake waba ngumkhokheli wakule South Africa uMnumzana Ghalema Mhlante yathola ukuba ukungenela kwabakubutho ngalolu suku ukuqeda udlakela olwaseluqhamukile kwakulungile, njengoba likhomishini isithi impilo zabantu kanye lempahla kaZulu kwakusengozini yokubhidlizwa yilabo ababetshengisela. Kodwa uMnumzana Mnangagwa uthi lolu gwalo lwekhomishini lukubeke sobala ukuba sasingekho isidingo sokudutshulwa kukaZulu mahlayana ngamasotsha.
Whilst the deployment was lawful, the operational framework in terms of Section 37, Subsection 2 of POSA was not followed in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority due to time constraints as acknowledged by the Commissioner General of Police. 4. Whether the degree of force used was proportionate to the ensuing threat to public safety, law and order. A. Given that property and lives were under threat at various locations, and in light of the inability of the police to disperse the protesters, the firing by the army and the police of warning shots in the air in pursuit of their stated mission, which was to clear the CBD of violent protesters, was proportionate. B. However, the use of live ammunition directed at people, especially when they were fleeing, was clearly unjustified and disproportionate. C. The use of shamboks, baton sticks, and rifle butts to assault members of the public indiscriminately was also disproportionate.
Lolu gwalo luveze obala ukuba inkokheli ebandleni le-MDC Alliance yiyo eyabangela ukuba lube khona lolu dlakela ngalolu suku, njengoba kwakusobala ukuba yayingeke yamukela impumela yokhetho eyayizabeka umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa ukuba enqotshiwe. UMnumzana Mnangagwa uqhubekele phambili esithi lolu gwalo luveze obala ukuba bonke abalahlekelwa imiphefumulo ngalolu suku kuze kube lalolu dlakela kwabangelwa ngabakubutho.
The Commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police. At least 6 persons sustained injuries as a result of the actions by the protesters. Several people and institutions had their property, including vehicles and wares, either looted, damaged, or burnt. A detailed list of these is attached as Annexure 8, which is found in there. In addition, the negative impact of the riots on the economy of the country as a whole has been assessed and reported on by the Minister of Industry and Commerce, Annex 9.
Kusenjalo likomishin ikutaza ukuba bahlawulwe bonke abalahlekelwa izihlobo njalo lamapolisa aphange enze uphenyo lokudingisisa ukuba ngobani ababangela ukufa lokulimala kwabantu ngalolu suku okubalisa ukusebenzisa ubufakazi baba kubutho abathathwa imifanekiso lamavideo bedubula beqondise imibhobho yabo kulabo ababetshengisela. Le report yethu lwelamhla ikhuthaza njalo ukuthi abedale lephalamende kumele bathathe amanyathelo uguqula umthetho ukwenzela ukuba abenhlanganiso ebonayo ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ibekelwe isikhathi esibethiweyo sokubana yethule impumela yokhetho lukamongameli. Ikhuthaza njalo ukuba uhulumende ahlawulele bonke abalahlekelwa yizihlobo njalo asize imuli eziseleyo okubalisa ukusa ingane zabalahlekelwa imiphefumulo ezikusibanga sokuba sesikolo ezikolo. Ikhomishin ebikhokhelwa ngumnumzana Mohlathe ikhuthaza njalo ukuba iguqulwe njalo imithetho elawula phezu kokusa abakubutho ezitaladeni lapho kuqhamuke udlakela ngesikhathi esebenzisana lamapholisa ukwenzela ukuthi kungaze kwathatha isikhathi eside uthatha amanyathelo nxa sekudingakala ukuba baphume. Njalo ikhuthaze ukuba lapho amapholisa labakubutho nxa bethe baphuma bangena esitaladeni ukuyaqeda udlakela badinge indlela zokusebenza ezinqabela ulahlekelwa yimpilo kwabantu ngesikhathi betshengisela. Lolu gwalo lwale report lusole njalo abamankampani athapha izindaba ukuba ebeloba ngendlela engalunganga. Akahulumende ukuba ayeloba ethatha uhlangothi lukahulumende ngesikhathi sokhetho kuthi lawo asebenza ezimele wona ayebhala ngendlela yokuthatha uhlangothi lwabebandla eliphikisayo le-MDC. Kusenjalo umnankagwa uthi useza ihlolisisa liripoti yena lohulumende bese bebona ukuba kuthathwe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe loDr. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, yena oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngale impumela.
Lanxa ikhomishini leyi ibilabantu bezanu abaningi, ilabantu bazonda i-MDC abaningi, kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela yokuthi wabona ukuthi basuke bakubona ukuthi hayi abantu babulawa libutho, abantu babulawa kumbe ngamapholisa, njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga, bathi la mapholisa kufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe. Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi, yizinto uPresident Nelson Chamisa alokhu ebhizi ekhuluma ngazo ukuthi hayi bo kakube lokukhulumisana kweZimbabwe silethe ukuthula lengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi fanele constitution, saqinisa inhlangothi ezizimeleleyo zothe ezifana labo Human Rights Commission, labo Electoral Commission, njalo njalo, zenezo izinto ezikuhlelo lukaPresident Nelson Chamisa. Ukhanye ngani basuke balubala kahle uhlelo lukaPresident.
Bathi njalo amapholisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo, ngendlela eqondileyo, njalo engathathi hlangothi. Lithini ngalokho?
awubonike yiyo lento ekade ivele ikhakhalelwa ngabizizane za kwele Zimbabwe ukuthi hayi amapolisa akenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo ehloniphekayo njalo enze ukuthi bale lokhu bethenjwe nguZulu wathi besetshenziswa zinhlangothi ezithize kumbe ngama political party athize kumbe ngabantu abathize ngibonani khona lokho kwinto ebukekayo kakhulu kodwa singakhohle ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi iqale phambili ngokuzama ukuthathela uZulu weZimbabwe ilungelo ilungelo lokutshengisela elilo eliphuma kuconstitution.
Lo Dr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma.
Nxa ngiyikhangele impumela yekhomishini ngibona ngani amadizela labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bewenze ngawo ngoba bakhangele inhlandla zonke abazange bekhangele inhlandla yinye. Siyababona lapha bechwepheza okunye okwenze ngamapholisa lamabutho ngapha futhi bechwepheza okunye okwenze ngayinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma ezizinto ezadala ukuthi kuqine kuthiwa lakhonokho. So ngibona ngantha ingasho ukulandelisisa konke abangabe bekufezile abo bakukhuluma ingashisa esigabeni esinye esingayenzi ukubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjenganalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajulayi 20.
Ngiyazi baba uChuma kawisiso sikhulumeli sebandla lezanu PF kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo?
Well ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumeli sezanu PF kodwa into engiyaziyo ukuthi izanu PF libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba lokulandela komthetho. Ikomishini le ifake ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi wethu. Into yokuqala umele sihlale siyazile kona into yenzile eyenzekileyo ayenzanga izanu p f njengangibandla lethu yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo lohulumende emelelwe ngamapholisa wasekungenela amabutho ngemva kokuthi amapholisa ayeseyehluleka ukubamba umumo ngenxa kubabalutshwane wacela kungena abesimuni. Thina abezanu p f lathi besingabadlali enkundleni khonapho besingama-players. Ngakho-ke okukhulunywa ngo-ref kumbe ukhomishina wawo-ref sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisayo labo kumele bekulalele kunjalo bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f sixoxelaye ekobulawayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa lengcothi kwezombusazwe uMnumzana Denis Zulu Macaphulana.
Abantu abaningi baba abazayibona imiphumela yalolu cwaningo lophenyo bazajabula mhlawumbe ngama-recommendation lemicijo emibili emithathu efakiweyo ukuthi kukompensethwe abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwebhukurawundi ukuze luqondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenziweni kodwa izigangi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha la bangama-civilians yibo sebephuma endabeni beyingama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayehlukule abantu amagama abo baqanjwa kabamiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywa ngokuthi kwenziweni ngabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela kakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le-corruption ngempela ukulwa lo dlame ngempela lokuguqula umumo welizwe ngempela. So kungathi isikhundla sakhe usithathele ukuzivikela amacala akhe lokuvikela amacala abangani bakhe asebenza nawo. Ngulwane umuntu esingathi ngesilungu u-defensive, akazange achaya izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yi-commission le. Kungaba isimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale commission. Nakho abantu beZimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane bekumele izigange ezinze ezathumela amasotsha ngoba amasotsha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathanga isikhanya. Kube yizo ezimiswa phansi bomthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikezela imilayo ukuthi abantu bagijile behle kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagazi.
Umnumzana Denise Lomacaphulana yingcwethi ecubungula izombusazwe wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Luyana. Uyalandela ke uhlelo lwe live talk lele Ntungameli Nkomo with the connection to Melanie text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Japan selethule uhlelo lwalo lweminyaka emihlanu elandelayo lweziqondiso zomvikelo walelo lizwe ezokuqinisa ukuzivikela kwalo ekuhlaselweni ngomakhelwano abafana leChina leNorth Korea. Lanxa abantu bakwale Poland betshengisele besola inyathelo likamongameli Andrzej Duda lokwehlisa iminyaka kumele omahluli bomthethwandaba waphezulu elizweni okumele achiye umsebenzi izolo, usayine ugwalo lokwethulwa kwalowo mthetho edale lephalamende ukuze omahluli baye ekuphumuleni masinya kulakuqala. Amanye amalunga enhlanganiso yabalwa ngumpi yenkululeko, iningi labo bangabe committee ebona ngenhlala kahle yamalunga aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association, AO Welfare Team, namhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelelwa iholo lempentsheni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalwa impi yenkululeko abangaba ngamachumi amabili namhlanje batshengisele ngokufula besuka e-Africa Unidiske belindwe ngamapholisa beqonde emahofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa befuna ukuyanikezwa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa inhlawulo zamampentsheni lokuthi zigcwaliswe izithembiso ezenziwa ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lwalonyaka. Okwamanje abalwa impi yenkululeko baphiwa impentsheni yamadola edlula kancane amakhulu amabili $234 ngenyanga. Ngakho-ke bathi bafuna ukuhlawulwa inkulungwane ezimbili zamadola ngenyanga abayithenjiswa mhlaka-1997. Ngakho kumele ihlawulwe kusukela ngalowo mnyaka. Okutshengisela lokhu kuveza sobala ukuthi kulokufufuthela phakathi kwenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko njengoba kade bekhona namhlanje bosele kakhulu unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association njalo engumsekeli kamphathi ntabo obona ngendaba zabantu bempi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda besithi uyehluleka ukumela izifiso zabo kuhulumende. I-Studio 7 kayisenelisanga ukuzwa umbono kaMathema Danda ngalolu daba kanye lesikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI iphawule ugwalo olulesihloko esithi Perceptions on Corruption and Service Delivery in the Mnangagwa Dispensation, lapho abaveze ukuba udubo lwenkohlakalo lokhe lubhahile elizweni njalo aluqedwa ngokususa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe embusweni ekhuluma ekusungulweni kwalolu daba umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Pat Sairwanya uveze ukuba inhlanganiso zikahulumende ezifana lolwamapholisa kaziqinisi umsebenzi wokulwisana lolu dubo lwenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngilithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono, njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini, i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera uchasisa ngalokhu.
Kutshengisa ukuthi kule nkinga kumnotho wethu. Okwenzeke ukuthi i-inflation ibe khona ikukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama-basics usakhumbula ukuthi isinkwa $0.45, amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola, kodwa emsika wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation, ukukhwela kwentengo ngendlela le yokuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuna ukuthi bakusebenzise langa ngelanga.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo esiza kwenza impilo ibe ngcono.
Kufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sekhole ngama-US, kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And u-Minister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-import izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside, nxa sesideclare laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US. Thina sithe siyathola ngaphi thina lokho sihola ama-RDGs. Kesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus, but ikiti leyi kayiso bonus. Indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. Mina lapha eMathebeleni North beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus, and i-reason yokuthi kona yindaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. And laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga, bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kodwa ama-nine mandate selizivele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majobe wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhani ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel, inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayabekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela intengo yawo, uyabona ukuthi it will have esingathi yi-ripple effect, into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angiboni ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuel sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-Transitional Stabilization Program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye lemisebenzi elizweni.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bakhuthaza abachayeli ukuthi basebenzise ubulembo beinternet ukuthola incwadi zokuchaphisa imota emngceleni ama-temporary import permits ngesikhathi iningi lilungisela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCaprown kweleBotswana.
Iningi labachayeli beZimbabwe baseBotswana bamukele ngenjabulo inyathela lohlangothi lweZimra lokuthi utholakale kalula ebulenjini incwadi zokuchaphisa imota abazisebenzisa ngesikhathi beseZimbabwe ngekhefu ezama-temporary import permit ama-TIPs. Inyathela leli lethule ekuqaleni kwawona lo umnyaka, kodwa iningi belokhu lingakwazi kumbe kulekuhlakana elithola ama-TIPs ngale ndlela. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lisiya ekhaya ngekhefu lekhisimusi, iZimra yethule umbiko ikhuthaza abachayeli ukuthi bafune ama-TIPs kalula ebulenjini be-internet. Abachayeli abathola ama-TIPs ebulenjini bathatha isikhathi esifitshane emngceleni uma bengena elizweni ngoba bengasela sidingo sokuloba kakutsha emaphepheni. Umnumzana Andrew Ndlovu osebenza eHabron uthi inyathela leZimra liyancomeka ngoba kuzehlisa ukuminyana kakhulu ngamakhefu afana lawe ikhisimusi.
Siyabonga kakhulu ukuhlelo olwenziwe yiZimra olokwenza electronic lokho esingathi ukuthenga ama-TIPs endleleni ungakafiki unqabela ukuma isikhathi eside emngceleni lapho ukuthi ngesikhathi sekhefu kusuke kube nzima kakhulu ngoba kuba nemizila emide abantu abaye bethenga la makhefu. Ngase sivunyelwa ukuthenga electronically kuyasisiza kakhulu ngoba
unkosikazi Ellen Dube uthi lokho kuzaphathisa kakhulu ngoba abachayeli beqeda isikhathi eside bezama ukuthola incwadi zama-TIPs.
Siyathaba kakhulu ngalokho sokwenziwe yiZimra ukuthi sikwanise ukuthi siclear izimoto singakafika eborder. Ama-TIPs siwaclear online. Kuyasisiza ngoba ama-driver asami isikhathi eside.
Noma nje ukusebenzisa ubulembu kuncenywa linengi, umnumzana Khumbulani Nkomo yena uthi udubo olungaba khona ukuthi imitshina yeZimra yenza kube lula ukuthola lezi ncwadi ihlale isebenza.
Okwenziwe yiZimra ukuthi abantu bekhokhele imithelo yokungena kwezimota ama-TIP ngalindlela kuyinto enhle njalo yiyo indlela yokuya phambili. Siyananzelela ukuthi kade sisikhathi se advancement in technology into eziningi vele sokufanele zenziwe ngemtshina hayi khona ukuthi abantu besiyalayina amanywadi kuyahlupha. Lokhu kuzanceda kakhulu abezimoda ukwenza ukuthi bephange ukukhiya. Okuqakathekileyo ukuthi iZimra ibone ukuthi i-system ihlala isebenza. Kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi i-network lento ezinjalo kungasebenzi kahle kube sokusiba yi-inconvenience ebantwini.
Abachayeli bavame ukuphuziswa ukufolela incwadi zama-TIPs ikakhulu emngceleni emibili ehlala isiphithiphithi eye-Beitbridge kanye le-Plumtree. Sokuqalile ukuphithizela ikakhulu e-Beitbridge, abavela eGoli besiya ekhaya abaziwa kakhulu ngothi zinjiva sebeqale ukungena elizweni ngobunengi. E-Plumtree bongakaphithizeli kangako ekuqaleni kweviki, kodwa iningi likhanyelela ukuchayisa emsebenzini ensukwini ezilandelayo lalo lilubhekise ekhaya. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa yikhomishini eyabekwa ukudingisisa imbangela yezahlakalo zodlakela zikamhlaka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha. Ibandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa liyalandula ukuthi yilo elabangela udlakela lolo. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ifolile lamhla isiya ehofisini kaMnangagwa. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.